Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo ihlazi ku 27 Nhlangula 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapolisa wobulawayo abupha izikliwe ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change.
Set up a constitutional sort of commission during one of the vacations or holidays, and Alex Magaisa was one of the people who was actively involved with the Sigelo Sombusesi Chaiset.
Ngilikhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu oyelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo.
Amaplezing ali kusegcekeni wayelilungabe thwele TCC yikho phela wathe nyamalele yisesasemdinga nje TCC kambe ngawaye kumasele ezanupf wathi azangesize labo bemdinga ukuthi senyamalele sethinjwe ngelinye ilunga lezanupf.
Iziphathamandla zebandla lezanupf ezazisomisela imuli yakomoblessing ali emanyame etshitungwisa ezimbili kubikwa sezifile. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapolisa kobulawayo abikwa ebophe izikliwi ezabulala umnumzana Langelihle Zonda Dube owebandla le Citizens Coalition for Change. Imizamo yokukhuluma namapolisa ukuthi sizwe okuningi ngalolu daba lokuthi ababuthiweyo laba bangaki iyehlule. Kodwa imbiko esiyitholileyo ithi ababuthiweyo laba banakho ukumiswa emthethwandaba ngasiphi nje isikhathi. UDube wangenelwa izikliwi lezi emzini wakhe elobhengula ezamhlasela ngenkemba qede zathathela umkakhe imali engange US$25. Kodwa bakhona bacabangela ukuthi engaba wabulawelwa ezombusazwe ngoba ethiwa ngomunye wabaphathisa kakhulu ukuncedisa abasakhulayo ukuthi babhalisele ukuyavota ngobunengi. Iningi likhumbula umuyi umnumzana Alex Magaisa njengomuntu owayelesineke efuna nje umbuso okhululekileyo. Izolo kwenziwe isikhumbuzo sikaMagaisa eHarare obhubhele kwelingilandi mhlazi ku-5 kuyona le inyanga ngemva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Yinidoda!
Ngokulesihloko abangane labanye eHarare Showground obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagaisa. Abanye abavalelise uMagaisa nguMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-TCC owayengumsekeli womkhokheli welizwe uMnumzana Arthur Mtambara, usikhuchamfundo iBhomandaza, usikhuchamfundo Love Mo Maduku, uMnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magaisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Kwanzo uyahlokore nami zakanzwa kudzamirwa zvikuru naizvozvi matundundumu munenge mune matombo tarasikirwa negamba.
UChamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magaisa angasina chigaro, but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
UChamisa upinde wati,
munhu akanga atora nyaya yacho ngatidarure, because nyaya yakanational event, we have surrendered national processes and events to a political party. These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho wafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe ngisebenzela kakhulu ngo-1996 ngu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-Youth That Students Union esingathi constitutional reform. Nga seta up a constitutional sort of commission ehlangana during one of the vacations or holidays. And Alex Magayisa was one of the people who was actively involved with kwakhe isekelo sombuso esitsha e-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje labo bonke bokwaMagayisa sibaduduza nje sithi hayi kasikhaleni silethemba. Ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekuyenza i-constitution yeZimbabwe. Waphatheka sibili phakathi kwe-constitution yabe enhle yabe lanamhla lokho eyesisebenzisayo. Ngakho ke athina siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe sithi silahlekelwe thina.
Umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho.
Nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse 17 othi fundani ukwenza okuhle, fune ukwahlulela kuhle, liqondise abacindezeli, lahlulele izintandane, limele umfelwakazi. Nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo.
Umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla le-ZANU-PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala kumele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye. Ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe. Ngako-ke nxa mina kukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakhe selidlalile. Wenza kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulo mhlaba, ngalale ngokuthula.
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini owayengumkhokheli webandla le-MDC umuyi uMorgan Changirai. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Amandla zebandla leZANU-PF ezimbili esabelweni seNyatsime lapho okwabulawa khona umlandeli webandla le-CCC uNkosazana Moblessing Ali zifile ngendlela ezisolisa abaningi ngoba zingaqedakali. Esinye salezi ziphathamandla umnumzana George Murambatswina ngomunye wabazama ukuvimba isililo sikaNkosazana Ali ukuthi singenzelwa eManyame. Esinye njalo esiphathamandla nguTina Gweshe. Iphephandaba leHerald lithi uGweshe ucatshangelwa ukuthi wafakelwa ithefu ephathini. Kodwa umsekeli kamgcini isihlalo webandla le-CCC, umnumzana Job Sikhala, ovalelweyo ejele sikhuluma nje, wafunga wathi ababulala u-Ali bazafa bephele du ngenxa bengaxolisanga. Ibandla leZANU-PF kodwa lona lithi u-Ali wayelilunga lebandla lalo. Kodwa abe-CCC bayakuphikisa lokhu besithi u-Ali wayengumsekeli oqotho webandla elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana Edwin Ndlovu, ukansila webandla le-CCC, endawonye lo mnumzana Joseph Chuma, olilunga lebandla leZANU-PF, bekhangela udaba luka-Ali lokuthi konakala komnotho lokwephula kwamalungelo kaZulu kuhamba njani elizweni. UChuma nguye osungula lingxoxo.
Uma Blessing Ali, i-evidence ikhona lona, why lilunga leZANU-PF layo? Ngoba thina sinentoda ngama-cell registers lawana, labedlulisa kulo muntu nxa elilunga lethu. Kukhona kuma-register ethu. And lapho into esenzakala, konke lokhu kusenzakala, bakhona ababekhona ebhawu ukuthi bahamba njani. Kole sebenzi abantu abangabe bekubanga kumbe kuthi yindlela le ebangwa kube luthando lowini izamthethi yami singena ngathi khona pha and umuntu owabulala uma blessing pani siyakwazi ukuba ubanjiwe kanti sikhuluma ukupolice custody uwa appear ngabi ecourt so konabo ke ama human abuses angathi and ukukhangela u honorable Sikhala lo honorable Sithole babaphume emgcekeni kanti sikhuluma so honorable Sikhala bevele out ku bay from high court yamtshela ukuthi kona ungasandlalela ku social media usenze izinto zona lezo zenzayo but now uthi ubone le muntu ke defiant kumbe ufuna ukuthi uvipoint kumbe ufuna ukutokonya nabomu usebuyela aphume ku social media threatened violence
nanso baba Ndlovu
Amo blessing ngale kusegcekeni wayelilunga le toilet trap C yikho phela wathe nyamalele yithetha semdinga le trap C hambe ngawo ayekumasele ezanuphisa wayethanga ayisizwe laba bemdinga ukuthi senyamalele sekuthinjwe ngelinye ilunga lezanuphisa kusegcekeni kusegcekeni nje lokho lapha sebekwenjayo kuzama ukuvala bese besithi hayi wayelilunga labo ngoba phela abantu bexotshiwe bachithela imizi khona ngale emfeni ke kuzokhalela umo blessing ngale lokho kumgceke uma blessing ale belilunga le triple C simdingileke sethunjwe ezanu PF wabulawa hayi kucacile kumele ukukhathisa ukuthi laba abathiselwe imizi bathiselelwa imizi njalo kwayi futhi sebephinde kwaba yibo ababothwayo kuyibo abathiselwe imizi abayenzelwe isihluku esindala yikho sikhuluma khona phela ngelungelo loluntu khona lapho ukuthi hathi kalikho le lawyer elimele uma blessing ale selibotshwa Umela soli job Sikhala mela ngathule phela ngayebona ubu kusenzakala mela soli ngoba uliloya umele imuli yako blessing ali uthi hayi kwenzakalayo kakusikho lamalunga etriple C sechisela imizi kakusikho umela akukhuluma angesabi ukuthi senza botshe botshelwa ukuthi ukhulume iqiniso
Baba Chuma nxa sikhangela isimo somnotho siyazi izinto zimi manzonzo abantu bathwele nzima akulethusi yini lokhu siya nje kukhetho luka 2023
ningakaphendeli bona abo ngicela ukubuyela ngidlale emuva enkulumeni kamali mami lapha ngendaba kaJob Sikhala umo blessing ebesebenza elozini municipality ngayo walimali emsebenzini wathi ukuthi kona athole ukuthi na angathandela umncedo lokuthi kona amelezi azange athole igqwetha umo blessing azange esese-right ephila edinga umncedo olwegqwetha ojob Sikhala abekhona wayengu-MP vele kwabana bayali umsiza namhlanje ujob Sikhala sekena usengomuntu osekhulumela umo blessing useligqwetha nabo umo blessing ngaliphi this is all about politics zethu bese singena sengishiya leyo sesingena kuleyo okhuluma ngayo ubuhlungu lobo obukhona elizweni yikuhlungu obuziwa ngumuntu wonke lo muntu okuzana uPF iyabuzwa unfortunately so ezinye izinto sezibangela yimpilo e-Ukraine nase-Russia ngale noma ungakhangela even egoli ngale i-cooking oil i-tubitas lakho isimo $7-$8 njengoba i-$7-$8 lapha eZimbabwe isiye likhwelile kona legolini njengoba nalapha ilikhwelile so so sikubuza uhlungu sonkeni kodwa abantu bezimbabwe abamkodo bayakubona bakunazeli kathi uhlungu lombuzela ngaphi ye lobo obusobuswe yimpi e-Ukraine nase-Russia siyakubona kodwa vele thina bese vele siphakathi kobunye uhlungu obubiswa ngamadoda labomama abasukuma bethi emathiweni bangalo pressure bangamu-sanction abantu behlupheka siyakubona yikho bona ntona come 2023 abantu bazasukuma futhi bethi ya thina sisekela iqembu elima lati noma kuwuhlungu yiko nje kunama-career positions basihlupha omalume laba avele bezifuyele hhayi abahluphi laba ngoba bakwazi ntona ngakho and ngifuna ukumlanda emzini umalume sike sibulale enonileyo siwosa laphana ngifuna ukumthinta wandoza nomfono sithi a baba Ndlovu sifuna ukuthi sikuxhumazele ezami sebathi hayi nami sengiwenzani uphilo
naso baba Ndlovu akuyiphethe
hayi ngikuthembisa umzukulu ukuthi sithi bye-bye izanu PF kumnyako ozayo abantwana bezimbabwe babhizi babhalisa ukuthi bavote ngoba uhlupho-ke balubona uhlupho lukhona elizweni sebehlupheke kakhulu sebefuna ukuthi bashintshe i-system yonke ka-one ngoba izimbabwe isifana lendlulyana uyithenga ivele mangobongobo ufika uyidibize uqalise kutsha ku-foundation kabo sifana nomuntu othenge nje isipesi esingathi thina uthenge isitendi kuphela
So that's when all the system yonke kungena elinye ibandla. Sibanengi amaZimbabwe after sitshintshe kungena abanye. Sibone labo ukuthi bazehluleka nabo ngesileka batshintshe labo kungena abanye sitshintshane ngobuningi bethu. Hathi ukuthi kwale lokho kubambe umuntu oyedwa yumbe ibandla elilodwa lokho kubulala umnotho bedinga ama excuses.
Lalo ke ngumnumzana Edwin Dlovu, ukansela webandla le-CCC, ubexoxa endawonye lelunga leZANU-PF, umnumzana Joseph Chuma, belo ntungameli inkomo we-Studio 7. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lilodaba lokuthi abantu abatholakale befile kwelinye ibhawa emzini we-East London kwele South Africa abedlula amatshumi amabili 21 baleminyaka yokuzalwa ephakathi kwelitshumi lantathu 13 lelitshumi lasikhombisa 17. Imbangela yemfa yabo ayikayazakali. Unobhala kugatsha lozokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana wazise izolo ukuthi umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uza kwenza umhlangano lentathelo zindaba eHarare ekuseni lamhlanje. Umbiko wethulwe lugatsha lolu awuyazisanga ukuthi uNcube uza kwethulani emhlanganweni lo. Okwamanje sekelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salibonani. Lonke basakazi bethu esibathandayo abethula indaba zinjalo, balaleli bethu esibathandayo abalaleli uhlelo lwe-Studio 7 asiphathisayo ukuthi sihlale sikhona sisizwa imfihlakalo yonke yomhlaba. Kake mbonge zonke inkulumo engizizwa ezikhona. Ngilalela indawo ezimbili okhulume kobulawayo emelele i-PPC lokhulume sebhinga laye emelele iZANU-PF. Ngiyabonga kakhulu ngamajaha lapho, vele amajaha kunjalo. Nakuba ngiyinkazana vele kule ndlela ezinjalo, kodwa ke ngizama ukuthi ngigqugquzele ukuthi ngananzelela eSouth Africa kwasukuma ama-youth wabuya umbuso ezandleni ezandleni ezilungileyo. EZambia kusukuma ama-youth kwabuya. Lingalinda thina abadala sesiphelelwe ngumphako, thina sisalapho esingaya khona. Asisela ngenye indlela sesilindele nje ukuthi ukufa kuphela. So ama-youth lingasukuma 2023 likhuphi ilizwe lele lokho belikhomenta labo balikhomentayo ngemva kwe-40 2 years lisehlule kuphuma edakeni. Libone ngani imoti ngabhajwa 42 years phakathi kodwa kalibona nikhonza vele iphume. Sesesiyikhala libonele khona bobu yehlulekile. Behlulekile laba haya ifethi yonke leyo baphoza imadlanyana nje okuncane ukuthi hambi yekhuluma uthi akusiqiniso, akusilo qiniso. Iqiniso yikuthi hayi ababusi abakudala behlulekile. Kanti angizwa abanye abantwana abahlakaniphileyo bathi bona umbuso kaSmith wawungcono kulalo khona. Kanti ilona qiniso leyo kaSmith wawungcono. OkaSmith ongcono kakhulu ngoba le mgwaqo ukwesebenzisa umgwaqo kaSmith osawayizigambagamba lokumgwaqo kaSmith. EGoli kulungiswa kusa kwamalanga lokhu umgwaqo ngavelwe lephodoleni lodwa vele kuyabademonstrate kuhle kuleleso kulungisiwe. Lapha haya kulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu, akulaqinisa abantu. 2023 asivaleni ngebheji kuphela, kungene iyouth, sifakane iyouth ochamisa bonabo labo sibangele izwe labomqondisi wasesebatsha. Choyisani bona khonapho liphumise zonke inkangara lezi njalo lizasela umsebenzi yesu. Ngiyabonga
bazakazi be-Studio 7, sanibonani. Ngicela ukungazithika mani ukuthi ngiphawule nje ngento ezenzeka elizweni lakithi. Engakubeka nje ngokuthi iZANU-PF amazimbabweni ayihloniphile, babanika ithuba 42 years yonke amazimbabweni elethe enika iZANU ithuba ukuthi maybe izashintsha izinto, izazitshintsha izinto, kodwa ihlulekile. Now itime ukuthi iZANU-PF ikidedele abanye, sibone ukuthi bona labe bazongena bazoyenzana, ayikho yini into abangayizama ngoba iZANU-PF ihlulekile. Siyakhumbula 2009 kusolwana kwakubanjiswene, izinto sazibona zitshintsha kubanjiswene. So kukhomba khona ukuthi iZANU-PF yona iyodwa umbuso yawo yehlulekile. So ayikudedele leli iqembu elitsha eliyilo yayibambisane nalo, ngoba vele yilo lele yayibambisane nalo ngomunye 2009. Noma selatshintsha igama kungaseyilelo gama, kodwa kusala kuseseyiqembu eliyi-1. Noma sokwashintsha kumbemkhulu, kodwa kuseseyiqembu eliyi-1. So iZANU-PF ayikubadedele, bebuse la bebodwa. Sibona
ukuthi bebodla bazoyenza. Siba abathiwe nje 5 years nale sibone ukuthi bazoyenza bazoyenza libona. Kubangeke bazame na ngubizana uPF sekho into engabisa iyenza. Ichance bayiphiwe yonke baloke bayathembisa nokumanje abasela nanje nama ideas ukuthi bangatshela abantu bethini ngubisikade basiphiwe sonke kodwa ke basenzela phansi singamazi babo. So now izana uPF time ukuthi udedele abanye. Njalo sicela izana uPF ihloniphe iconstitution. Ihloniphe amalungelo abantu namapolice aseZimbabwe. Amapolice akithi abayekele ukusekela izana uPF. Nezek ayekele ukusupport izana uPF. Aba support amaZimbabwe. Ngoba izana uPF aso maZimbabwe. MaZimbabwe ngabantu laba abavotayo amaZimbabwe. So mapolice Zek judicial abake bezama ukuhlonipha amaZimbabwe. Bayekele ukuba leke besekele izana uPF. Ngoba izana uPF isiyehlulekile. Ayiphume embusweni ngokuthula idedela abantu. Ngiyabona.
Ngibona sengibona abantu bayithini njalo ngizinto ngesindawo. Hayi mina izana uPF le siqala ukurobha abantu emakhaya lapha. Tshela abantu amandla ukuthi khona kune tournament yebhola yona ikwazi ukuthi izonikeza abantwana abancane utshwala. Sikhamba ikhampeni ngotshwala izana uPF. Hayi lesi izehluleki lesi. Why bengayenzeli abantwana ama-youth imisebenzi? Kanti ukuthi khona bebanikeza utshwala mahhala. Utshwala buyenzani? Utshwala buyini ebantwaneni abancane utshwala? Yini utshwala? Uthoni utshwala? Kanti ikhampeni langotshwala berobha abantu langotshwala. Bafundisana abantwana. Hayi lezi izehluleki zezana lezi. Izehluleki kuthiwa zirobha abantu lapha emakhaya zinikeza abantwana abancane utshwala. Bekhampeni ngotshwala kahle kahle. Hayi laba bantu laba aseku-right. Laba vele akusela umuntu obafunayo abantu bezana. Kambe unganikeza umuntu utshwala umuntu engadlanga. Ukwazi ukuthi umuntu ulambe kasebenzi. Uyemnikeza utshwala mahhala ukhampeni ngotshwala. Utshwala bathathe bephuze kodwa bengabavotile abantu bezana. Sebirobha abantu lezinto ezingela ngqondo. Angeke ukhampeni ngotshwala. Hayi loba sekuthiwa yikukhampeni. Vele obvious laba bantu akusela umuntu obafunayo. Xa bengase abarobhanga abantu ngaleyo ndlela ukuthi bethi kule bhola beqede benikeza abantu utshwala. Ayisho indlela abangakhampeni ngayo. Akula umuntu obafunayo lapho. Akula umuntu ongafuna ukuduka olufana lwezana uPF. Laba vela full lunch yonke indawo onto bakhathele ngezana uPF. Sebeze berobha abantu bebarobhi nangotshwala ama-youth isenti kube ngabadingela ama-youth isenti. Dani beyekele lokho abakwenzayo lokho.
Livuka njani kustudio 7 mina lami igama ngu-Adolf Shaba. Ngithanda ukukhuluma ngale ndaba ebekhuluma ngumnankagwa. Umnankagwa mayezothi ukufa komuntu yi-stage manager angazi ukuthi uzama ukuthini. Uzama ukusitshela ukuthi nguye obehind le nto ngoba ngabe ayisikho ngabe uyakusola kakhulu le nto ngoba le nto eyenzakaleyo into embi kakhulu engafanele iphinde yenzeke kodwa into ayikhuluma nge-violence azi umnankagwa mina ngazi ukuthi umpresident onjani. Mina ngazi ukuthi abantu bezana uPF vele bona umuntu vele othi esuka endlini yakhe. Kuthiwa kule election ethi uvota evotela umnankagwa ngumuntu ocabanga kanjani. Umnankagwa ikhanda lakhe alisebenzi. Umuntu olekhanda elingasebenziyo le zinto azikhulumayo azitshengisa ukubana ukulungela ukuba yi-leader yelizwe.
Livuka njani endaweni zonke kakhulu ke sifinyelele abasakazi be-Studio 7 siyabonga. Siyalibonga kakhulu ba-Studio 7 basakazi sifinyelela kakhulu enhlangothini zonke zelizwe lethu leli. Sibonga kakhulu u-AD Mnankagwa umdala usebenzile esikhaleni sethu elinilokhe nihlaleni ame sigqugquzela abanye bafowethu ogogo nabo-anti nabomkhulu futhi uhlelo esasikhala ngalo lwezithubha lamadedi konke lokho uhulumente usecwejisile emnyango yama-ofisi ake ukuthi abantu bathole lezoncwadi. Asambeni ngobuningi siyekeleni ukuba sibe sisithi thina uhulumente uyakhampena. Uhulumente mnenoma ekhampena kodwa ekunika isithubha sakho ekuvumela ukuthi ulungise izincwadi zabazukulu bakho yinto ebaluleke kakhulu. Asambeni ngobuningi akubhadalwa mali uhulumente ungathi uzamile ukuthi lolusizo lubuye egumeni lakho khonapho kakhulu lama 15 bakwethu esingenazo iy'thupha lamadeti. Mina ngikhuluma nje sengikuphethe konke khona lokho obe kuzima kakhulu kini engakwazi ngizakuqalathi ngigcine kuphi kodwa-ke uhulumeni wethu sesenzele ukuthi sibonakale nathi siphethe izifanele zethu zezimbabwe ukuthi sizamvotela noma sozesimvotele yena kanandaba lakho yena uvule ukuthi sibe lezincwadi zethu asambeni ma-ward 5 nonke nje wonke umuntu lapha ezimbabwe asambeni kuzaba yinto ethelayo phela noma engabi yikhampeni mzukani uphethe isithupha sakho noma edliwe uba Mnankagwa uyezwa ukuthathela isitupha sakho kodwa ukusalayo zabule isitupha sakho siyabonga esandleni wobuningi bafowethu obusini siyelandela incwadi bakhaya khona ngapha ekhezi ikhezi balibhewula khona ngapho mabhewula hambani hambani uhlelo luyezwa khona manje kungakabi kansuku ezingaki lungiselelani ukuthi kuhambela kubokhanseli liyebuza ukuthi ngadingakalani ukhanseli alilungisele kathesi hambani bafowethu labogogo okhulumayo ngufamona lapha ufamona lo ngakungwenya lapha ewhatsapp ngiyathanda ukuthi sonke sibonakale njengabantu bezimbabwe ngiyabonga kakhulu ngiyabonga ma-studio 7 amen
alawo-ke bekungamazwi enu lina abalaleli bethu angelani lokwenza le-studio 7 elisithumele nge-whatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 UZulu wele Melika uqhubeke etshengisela phezu kwesinqumo sokuthi abesifazane abazithweleyo abasavunyelwa ukukhipha isisu. Abatshengiselayo laba abaqale ngolwesihlanu ngemva kokuba idale lomthethwandaba ophakemeyo iSupreme Court lesule umthetho othiwa Roe versus Wade obuvumela ukususa isisu nxa umama okhulelweyo engasasifuni ngezizathu ezimbalwa. Kwamanye amadolobho abalisa eNew York leArizona kuqhamuke udlakela kwabotshwa khona abanye lanxa endaweni eziningi bekutshengiselwa ngokuthula. Kolunye udaba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika umnumzana Jabu Nyathi ongomunye wabaphakathi kokuzama ukubuthelela imali yokuphathisa iqembu lamantombazana elifuna ukuyadlala umdlalo wenguqu kwele India kuyona le iviki.
Okwakathesi njengoba isikhathi sethu sesisifitshane ukuthi baye emdlalweni le, hayi amalungiselelo asephambili sibili sebewenzile sebeke bahamba eSouth Africa bayadlala khona badlala imincintiswano ethize sokusele nje okuqakathekileyo kathesi esidinga ukuphathiswa kikho yimali eneleyo ukuthi bahambe baye emdlalweni le bengingakhathazeki ukuthi kathi sizaphenduka njani kumbe ukuthi sizakudlani kumbe ukuthi sizalala ngaphi. So kufuneka imali engange-$17,000 ukuze bangabi lokukhathazeka bangabi becabanga ukuthi lanxa nje kusasa sile game okumele siyedlala kodwa uma siqeda lapho sizakudlani kumbe uma siqeda lapho siyalala khona siyabesalala nga-4-4 or siyabesala siminyene sifuna ukuthi baye emdlalweni le bekhululekile. Kungakho yiso isidingo esikhulu kakhulu, yinto esiyiswelayo. Siswela uncedo ngemali yokuthi yokubagadisa eyokudla leya lapho abazasala khona ngesikhathi semidlalo.
Umbuzo wami wokugcina, labo abafuna ukuphathisa bangayenza njani?
Abafuna ukuphathisa bangathumela abakwenelisayo nge-PayPal ku-jnyathi@ewu.edu. Ngiphinde njalo, jnyathi@ewu.edu. Kuthi belezeli kumbe bele cash app bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Nxa bele cash app kumbe izeli bangathumela kunombolo ezithi 4259194172. Siyabonga.
Siyabonga lathi mnumzana Jabu Nyathi. Unyathi ke isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika. Bakwethu, isikhathi asisavumi ukuthi siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Iziphathamandla zebandla leZANU-PF ezimbili ezazisomisela imuli yako Mo Blessing Ali eManyame zibikwa zifile kwisehlakalo esingaqedakaliyo. amapolisa kobulawayo abophe izikliwi ezabulala umnumzana langelihle Zonda Dube. Isiphathamandla sebandla le-Citizens Coalition for Change emlokitshini le-Lobhengula kobulawayo. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gandhi ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-half past seven ntambama.